Ukhetho lolube lumele luqale ekuseni namhlanje, kodwa lucine luqala ngemini yantambama, ngakho ke solukhangelelwe ukuqhutshwa luze luphele kusasa emadabu kakusa. Isikhulumeli se-MDC koBulawayo, uMnumzana Edwin Ndlovu, ugcizelela kulokhu.
Yes, sikhangelele ukuthi iprocess yethu yeCongress sizaqalisa manje, omama sebengena phakathi ukuthi baqalise ukuthi-ke bayenza accreditation kusukela lapho sebekhethana ukuthi bafisa ukuthi province yabomama ime njani kuprovinsi yakoBulawayo. Ma beqeda sokuzangena-ke intsha ama-youth labo bayenza okufanayo bese kungena i-May. Sikhangelele ukuthi hhayi luhlelo olukhulu akho hlelo olumnani lungaphela phakathi kobusuku, asikhangelelanga ukuthi luhlelo lungaphela masinya.
UMnumzana Decent Bajila olilunga le-National Executive ebandleni le-MDC uthi baqala ngokuhlola ukuthi abantu abakhona ngamalunga ebandla.
Okwenzakalayo khathesi yikuhlolwa kokuthi laba ababuye lapha bafanele yini ukuba ngamalunga eCongress yebandla le-MDC. Kuzaqalwa ngokuhlolwa bonke abantu abangomama balapha, kulandele ngontanga, kugcine ngobaba. Emva kwalokho kuza kukhangelwa ukuthi abantu laba abaphethe ziphi izikhundla, munye ngamunye abazangena lapha. Emva kwalokho kuzadingakala inkokheli ze-province ezabatsha, kudingakale inkokheli ze-province ezabomama, kudingakale inkokheli ze-province eze-main wing. Emveni kwalokho-ke kulapho esizakhangela khona ukuthi iBulawayo ikhetha bani ukuthi babe yilokho okuthiwa yi-National Standing Committee ye-MDC. Sikhangelela ukuthi uhlelo lesiphakathi kwalo lungaphela kusukusela ngo-12 phakathi kobusuku kusiya ngo-4.
Oncintisa ukuba yisikhulumeli sohlangothi lwabatsha, uMnumzana Ben Hlatshwayo, uthi uhlupho olube khona yukuthi luphuzile ukuqala lolu khetho.
Ngikhangelele ukuthi i-youth ingivotele ukuthi ngiwe ngu-spokesperson. Khonapha kathesi for the past term yini kade ngiyi-spokesperson. So ngikhangelele ukuthi theni i-position yona leyo ekuba ngu-spokesperson wama-youth. Ama-challenges akhona kuphela ukuthi abantu babuye ebuseni ngama-10, but i-process ikase kathesi kuphela. Ukuphuza kuyakhozwa ngama-challenges e-transport, ukuthi sometimes abanye baye bengale, abanye bengale ukuthi bahlangane, plus we also waiting for abanye bavele hara.
Ukhetho lolu beluqhutshelwa e-Stanleyville emzini weMakhokhoba, njalo bekuphithizela amalunga e-MDC efuna ukungena, kodwa esenqabelwa ukuze kungene abantu asebesiyavota, njalo kuvunyelwa labo abayabe belesiqiniseko sokuthi ngempela ngamalunga ebandla, njalo belelungelo lokuvota. Kungavunyelwa wonke umuntu otsho ngomlomo ukuthi ulilunga kungela okufakazayo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.